soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku 9 Nhlolanja 2022 nguChris Dande. Endabeni zethu zalamhlanje, isiphathamandla sebandla lezano PFCT umongameli Emmerson Mnangagwa wayevele engelahlelo lokuya eTsholotsho ngempelasonto lanxa amabhakani ayenxusa abantu ayelotshwe ukuthi uza kuba khona.
Kodwa engikwaziyo ukuthi abantu ababemele amawadi bayenelisa ukuthi yakulowo mhlanga, kodwa nje iproblemu yaba khona i-transport njalo yokuthwala abantu ababevela kwezinye indawo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change inkokheli izakhethwa ngabasekeli bebandla hathi ngenye inkokheli, kambe kungakusitshoni lokho.
Esikukholwayo ukuthi bakhona abanye abaza kuba lokukhonona okukhulu kakhulu alufana unkosazana Dube engavunyelwa ukuthi abe lilungu.
Inhlanganiso yabaphila ngokuthengisa umzimba ikhala ngokuqonga kwenani lemikhuhlane yengulamakhwa.
Kuye kwaba le mithetho esivalele ezindlini, abantu bahlala bengayindawo bengahambi. Ekuhlaleni kompana abantu bevalelile kungavunyelwa kuyangathi kuyakhanya ukuthi icansile lisenzakala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pa emsakazweni weStudio 7. Isiphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Believe Gawule uthi umongameli Emmerson Mnangagwa wayevele engelahlelo lokuya eTsholotsho ngempelasonto lanxa amabhakani alumbuthano ayelotshwe ukuthi uza kuba khona. Abanye bathi lumbuthano oyenzelwe eChefunye Business Center eTsholotsho ngomgqibelo ube labantu abalutshwana kakhulu okubangele ukuthi umongameli Mnangagwa engayi. Kodwa umnumzana Gawule uthi uMnangagwa ubevele engelahlelo lokuya khonale.
Kwakuvele kubuya umseleli kamongameli uMohadi uyewayebuya, kwakungabuya umongameli ngamanga la ukuthi wakubuya uprinsitsholotsho, kwakubuya u-vice president vele kwakuyilayihleli ukuthi u-vice president uyobuya. Kodwa abantu abantu bezikhulumele kwabo nje okwakungayisiko. Engakutsho kuthandeni ukuthi mina ngisafinyelelanga uyafika khona yeze bangiyemfeni angisuke ngajabulisa ngayafika ebeshibenzi ngale hamba ngemva. So kwanje ukuthi abantu bangahamba lanxa nje kungayisiko ukuthi abantu yiwakhona ukuthi wakumele ukuthi kube labantu abavela kumawadi wonke khona ngale zigabeni kulwenhliziyo kulowo mhlangano wawuwechefuni nje wawuyirani yayizaadreswa ngu-vice president. Kodwa engikwaziyo ukuthi abantu ababemele amawadi bayenelisa ukuthi bayefika kulowo mhlangano, kodwa nje iproblemu yaba khona i-transport njalo yokuthwala abantu ababevela kwezinye indawo esiya khona ngale emhlanganweni lowo. Yikho engikuzwayo.
Kodwa amabhakani esawabonayo ayelotshwe ukubana umongameli uyabe ekhona, kwakuvele kuphanjanisiwe yini kumabhakane la?
Amabhakane lana uyazi ngakusenziwa amarani la, amabhakane la uyafakanekisha umfanekiso kamongameli. Umfanekiso kamongameli yiwo osetshenziswayo, ngitsho labo regalia yethu umfanekiso kamongameli yiwo osetshenziswayo. Ngitsho ngakusenziwa irali umfanekiso kamongameli yiwo osetshenziswayo. Lanxa yena umongameli yasoze ungatsho ukuthi umongameli nguye ezabeza bakhona kulowo mhlangano. Umhlanganelo umongameli yilo Paulo Mhlanga yiyo okusetshenziswayo nxa ku-advertise amarali zento ezinjengazelezo.
Manje yena uzabuya yini eTsholotsho umongameli kunsukwana esizelelezo ukuthi kwenziwe ukhetho lwama-by-elections?
Kuvele kuhleliwe khonoko ukuthi umongameli afinyelele kuzozozike indawo lezi phakathini ukhetho lungakafiki, kuthi ukuthi umongameli uzafika province zanalawa lapho kuzaba nama-by-elections.
Kodwa wena umkhankaso uhamba njani nxa ukhangele?
Hayi, umkhankaso uhamba kuhle kanti abantu ngalanto enhle engiyibonayo, njalo kulokuthula, njalo umkhankaso lo uhamba kuhle kanti kanti singakaboni nje okunye okuphazamisa imisebenzi yabanye. Ngibona nje bonke abantu abazikhankaselayo bazikhankasela nje bekhululekile, kungelakho okunye esikuzwayo kwezinye indawo.
Umnumzana Believe Gawule, isiphathamandla sebandla lezanu PF.
Asambeni madoda siyovota
asambima tuta siyovota
izwala lesitizens coalition for change lithi inkokheli izakhethwa ngabalandeli bebandla athi ngenye inkokheli umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa wadiliza ingatsha zebandla lonke ezivalisa abasekeli bakhe umnumzana Watchman Ncube endayibithi lonkosazana Lynette Karenyi Kore. Lokhu bathi kwenzelwa ukuthi inkokheli yonke ngaphandle kwake uChamisa ikhethwe ngabantu. Bathi njalo lokhu kuzakwenza ukuthi inkokheli ibe ngedotho. Unkosazana Thokozani Kude oke wafanisela ukuthi ufuna ukusebenzelana lebandla le-CCC engakhethwa na ngabalandeli baleli bandla. Isizwe ingxoxo esiqhube losakhulayo waleli bandla umnumzana Decent Collins Bajila.
Okokuqala yikuthi ama-individual votes lapho sithi kuvota umuntu munye ngamunye i-opposition iyala ilokhu ikhula njalo le-ruling party layo iyakhula nxa sikhangele ukuthiwa ngama-individual votes. Kodwa sisuka sibe le-problem mase sikhangela i-percent ukuthi nxa siqathanisa ukuthi ubani ukhula okungakanani ukhule ngesibanga esingakanani nxa simqathanisa lo munye. Yikho khona lapho esibe problem khona. Kodwa hhayi abantu baqhubeka inani labo likhula kanjalo. Inani eliyala lilokhu lisehla lisiya phambili ngelabantu abangaphandle kwengingakuthi yi-big two. Abangaphandle kwe-big two inamba yakhona iyala ilokhu isehla. Kuma-opposition, ku-opposition enkulu le-ruling party inamba ilokhu isikhwela. Kodwa i-ruling party ikhanya sengathi ikhula ikhule masinyane ikakhulu ngo-2018 ukwedlula i-opposition.
Kungabe kubangelwa ikungabambani na kwamabandla aphikisayo?
Ukungabambani kwamabandla aphikisayo kungenye zezinto ezizakela khona lokho ukuthi sila abanye abantu abasekela amabandla aphikisayo abasuka benakani ukuthi ungangcono bengayi ukuyavota nxa kuyukuthi akubanjanwanga. Ngezinye zezizathu ezenza ukuthi inani liqhubeke lingathi isivanga elikhula ngaso asikho as fast as i-ruling party ekhula ngayo laloba nje sikhula. Ukungabambani ngokunye kwalezo zinto esingathi sidala ukuthi inani libe lapho elikhona.
Kodwa nxa sikhangela abantu abaya embuthanweni webandla lenu kungani sebesiba baningi kumbe balokhu befana leminyaka edluleyo na?
Kuliqiniso selokhu kuqale indaba yokuthi upresident esilaye khathesi uNelson Chamisa asukume le ndlela ayenza ngayo esethekelela izigaba esethekelela iziqinti ekhulumisana labantu kwezinye izikhathi bengekho emhlanganweni ehleliweyo ukuthi uyavela nje akhulumisane labantu adlule. Lokhu sokudale ukuthi abantu basukume ngokuningi bazizwe belohlonzi bazizwe bejabulela kakhulu ukusukuma baye embuthanweni yethu bayehlanganyela lemihlanganiso yethu okwedlula lokho esasiyeda kubona ngaphambilini. Indlela ubaba uChamisa ayenza ngayo ikwalitisa abantu abaningi njalo indlela akhuluma ngayo yenza ukuthi labantu abanye ababekade bengasukumanga baqale ukusukuma khathesi.
Manje nxa sikhangela udaba lukaNkosazana Thokozani Khuphe okuthiwa khona abantu bathi abafuni ukuthi abuye ebandleni, kodwa ke kukhanya inombolo wayelazo i-45,000 ukuthi engabuya lazo kungayenza umehluko na?
Akwaziwa ukuthi iyozala nkomoni. Okuqakathekileyo yikuthi upresident uChamisa uthi yena lapha sisungula uhambo olutsha inzondo lentandano ebekade sinayo ngamuva ayingeni ehambeni olutsha esawuhamba ngalo. Bangabe bekhona abanye abathi bayamthanda uNkosazana Khuphe ukuthi abekhona phakathi kwalolu uhambo olutsha. Bengabe bekhona abanye abathi abamthandi ukuthi abekhona phakathi kwalolu uhambo olutsha. Kodwa okuqakathekileyo yikuthi upresident uthi i-qualification yokuthi umuntu abe phakathi kwalolu hambo yikuthi abe yi-citizen yaleli lizwe. Kusasekuningi esithi nasikukhangele sithi kusazolungiswa mayelana ngohambo lolu esingena kile. Esikukholwayo yikuthi bakhona abanye abaza kuba lokukhonona okukhulu kakhulu alubana uNkosazana Khuphe engavunyelwa ukuthi abe lilungu. Akhona njalo abanye abazajabula kakhulu ukuthi abantu sebebambene nga uNkosazana Kuphe esebelilunga. Esiza kubona sesisiyafika okhethweni yikuthi abaneni yibaphi abacashulwa ngoNkosazana Kuphe kumbe abathabela ukubambana kwabantu. Kodwa indaba yokuthi abantu kababambane, abantu kabayekele inzondo akade benayo singakafiki lapho esesibona kathesi, abantu kabayekele ukulwa ngezikhundla, kodwa bekhangele ukuthi lapha sakha kakutsha. UPresident useyibeke yatshatsha kunye lezikhulumeli zebandla ziyibeka itshatshe lapho ezikhuluma khona. So sikhangele ukuthi indaba kaNkosazana Kuphe izabanjwa, isiphetho sayo sizasibona ekucineni. Kodwa kwakathesi sonke esingekho ebukhokhelini ningathi asazi ukuthi yozala nkomo.
Umnumzana Distance College Majina osakhulayo webandla le-Citizens Coalition for Change.
Abakhulama kuthengisa umzimba ikhala ngokuqonga kwenani lemikhuhlane yengulamakhwa. Inhlanganiso ye-National AIDS Council ithi kulabantu ababanjwe imikhuhlane etshiyeneyo eyecansini abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7752 ngomnyaka ophelileyo edolobheni lakoBulawayo. Leli dolobho lithiwa yilo elikhokhelayo elizweni jikelele ngegciwane le-HIV. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yezocansi e-Sexual Rights Center, umnumzana Mojalifa Mokwele.
Siyabonga kulezi nsuku nje umsebenzi yiwo omningi, inhlanganiso iyakhula. Asinke okunye kubangelwa ukuthi umsebenzi wethu esiwubambayo nawo asinke abantu bakithi bayadinga ukuthi sibaxhase sibasekele kakhulu. Ababalamaphepha bangabe bebonile ukuthi inani lengculaze liyakhwela koBulawayo, ngakho-ke kuyadinga ukuthi inhlanganiso ezinjengezethu ezisapota abantu bezincedisayo ngokunika abantu izinto zokuzivikela lethu ecansini ukuze bathole ucansi oluvikelekileyo zibe khona, nokufundisa nje ngocansi oluvikelekileyo. Imfundiso yankhona iqakathekile. Ngakho-ke kithi kutho ukuthi umsebenzi mningi, kumele sibophe iziqini.
Kuyini okungakubangela lokho ukuthi kube lenani elingaka?
Okokuqala, kutshengisa ukuthi abantu bayahamba emacansini, njalo-ke senza ucansi olungazikelekanga, yinto yokuqala esiyibonayo. Okwesibili, abaningi bakhombela ku-COVID-19 ekuthini kuye kwaba le mithetho esivalele ezindlini, abantu bahlala bengayindawo bengahambi. Ekuhlaleni kompana abantu bevalelene kungavunyelwa ukuya ngaphi, kuyakhanya ukuthi icansi belisenzakala. Sike sabona futhi inani labantwana abancane bephuma belezisu ngesikhathi sivalekile, okutshengisa ukuthi icansi belikhona lisenzakala. Khathesi sesisizwa linani labantu abale emkhuhlane ethimbulana ngokwecansini layo ikhuphukile ngezinye zezinto lezi ezikhona. Okunye esingabe sicabanga ukuthi kuyabangela ukuthi imikhuhlane ethimbulana ecansini ikhuphuke ebantwini bakithi yikuthi inani labantu abathanda ukusebenzisa ukuzivikela amajazi omkhwenyana lalo liya lisehla. Angazi ukuthi kubangelwa yikuthini kuno.
Kodwa bona abayenza umsebenzi wokuthengisa ucansi bathini lezi nsuku, bathi sokungconywana yini njengoba imigoqo ye-COVID-19 ingani isinganeno?
Ekukhulumisaneni kwethu labo sikhangela nje ngezempilakahle nayo nokuthi baphila njani. Bayathi bathi ibhizinisi lomsebenzi susiba ngcono lokho kwavunyelwayo ukuthi amabhawa avulwe namakhefi la ekhona esesuliwe, sokusenza ukuthi umsebenzi wabo ube ngconywana. Sebebuyela abaningi emabhizinisini, lalaba akade bethengisa ucansi bengemgwaqweni sesikwanisa ukuthi sibabone endaweni zabo zokuthengisela ucansi bemile. Laphana kulamakhefu abapholisa beqetsha bonke abantu ethawni, besisuka lesikhathi lapho kungavunyelwa muntu ethawni lamabhawa evaliwe, kodwa kathesi sesiwabona sebebuyele emsebenzini sibili. Hhayi, bayasho ukuthi ibhizinisi selikhuphuka.
Umnumzana Mojalifa Mokwele isikhulumeli senhlanganiso yezocansi e-Sexual Rights Center. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo.
Iphephandaba lobulembu lwe-internet ele-Newshawk lithi inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition isilobele umongameli weleMalawi umnumzana Lazarus Chakwera incwadi ikhalaza ngomumo welizwe leZimbabwe ethi awumanga kahle. Umnumzana Lazarus Chakwera umongameli weleMalawi nguye umgcinisihlalo we-SADC. Umsakazo we-ZBC uthi ugatsha lwezomkhathi soluqalile njalo ukuhlanyela amayezi ngendizamtshina ukukhangelelwe ukuthuthukisa amathuba okuthi izulu line ngoba sokome kakhulu elizweni jikelele. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngitshona njani abantu bakithi, ngitshona njani basakaza abahle nabalalela abahle. Nami ngintimvilisa ukuphawula kodaba lo lesiluzwayo lokuthi kuhlaselwe emzini katenta iPT Harare. Sithi kuyacaca bafowethu ukuthi impela mpela iZimbabwe ukuziphuma ezandleni zezandla kusiyabe siphelelwa ngabantu abaningi, kuzabe kufe abantu abaningi shuwa. And uma uyabheka iSouthern Africa iyayimbambatha indaba yezandla, iyayimbambatha vele abakhulumi la ngayo nje babona njengale nto engekho ngoba iZanu PF abantu asayifuni sesifed up ngeZanu PF. Kodwa abantu sebefela khona ukuthi yini indaba bengasayifuthi. UNkulunkulu kangenelele. Even noma ubabela nje amakhomenti khonapho kostudio 7 kusobala nabe bezalo sebesazi vele ukuthi abasafuneki. Abakhuzane nje abantu bezalo ukuthi asiyekeleli kulala abantu beyekele umbuso babusile 40 years bayihluleka. Kodwa sesibona lapha video lapha ababhizi balungisa imigwaqo begqoka impahla zezandla. Ake kwayenzakala kuliphi lizwe ukuthi abantu abasebenza kubala isipala balungisa imigwaqo basebenza begqoka imfanekiso yeqembu. Hayi bahlulekile bafuna. Njengaba belecelele beyekele ukubulala abantu benikeze ufana uJahangi utshabisa kangena ufana sizabe sibone mhlawumbe kayeza ngcono. Yabonga,
sanibonani lonke kwistudio 7 okhulumayo nguMike Sanda ovela eNyamendofu enibingelela lonke bahlakazi. Kodwa mina engikubona kuqondile ukuthi abantu bakithi asifakeni abantu bakithi esindebele labo benge uChamisa ukhanya ulambele ukuhlala isitulo kakhulu. So asomuntu ongaretire and ngiyambona ukuthi umncane kangakanani naye ngabusa ehlale njengomgadi uJudy Zimbabwe babekumoshakele ukwedlula kusaphethe umgadi. Ukuthi sifake abaholi abakhulileyo njengabasibani lizwe kungcono, asozahamba isikhathi eside endendlela ophawula ngayo izwisisa umhlaba wonke. That's why ndibona nje bonke sebelandela ifake izikhiphe eziyelo. Kutho ukuthi ukufaka bonke izikhiphe eziyelo bazwisisa into ekhulunywa ngosibani lizwe, because ama-colors maningi ababagobheli ikhala. Mina ngumlandeli wezapho vele, but asingisifake indebele, ngisifake omunye umhlobo ongasoshona, ngimkhalanga kumbe umchangana kumbe umtonga. As please forget about amashona kuphela, ilizandelanga amashona kuphela. Futhi sizwe silomlando kwi-history ngamandebele, so asibafakeni njengomlando wabo. Kodwa sizobethatha isikhathi eside bazotshintshana tshintshana. Hayi lokho esikubona ishona liyabusa 40 years esikhondile ngayo na isixolile bakithi, asibabandlululi, bazibandlulula ngokwenza kwabo kubi.
Sanibonani e-Studio 7, nivuka njani nabalaleli? E-Studio 7 ngicela ukuthi udlulise umlayezelo wami lo kubantu abasapota uChamisa ukuthi hayi badlala ngesikhathi. Lonke elisapota i-CCC lidlala amadobhe. Akula ZANU engavuma ukuthi izwe likhokhelwe nguChamisa. IZANU ingavuma ukuthi izwe alikhokhelwe ngusibangelizwe mhlawumbe nakhona, kodwa kungaba nzimanyana, kodwa ingavuma kusibangelizwe izaphu Dani uChamisa i-CCC. Yazi abantu abasapota uChamisa kahle basadlala kahle kuseboreni. Akula noma yena engawina kodwa ngeke bavume iZANU ngeke izivume ukuthi uChamisa uwinile. So abasaphothi uChamisa lisadlala madoda labo sisi labo mama labo gogo lisadlala umdlalo lingawazi lokuthi uzophela nini saphotanini mhlawumbe izaphu kubantu bakithi esindebeleni uma livuna ilizwe mina ngizoqala ukuthi ngiqala ukuvota mhlazana umqondisi wangena ekhethweni ikho lapho engizoqala khona ukungena ngiyovota ngivotela umqondisi namanje uma kungayenzeka mhlawumbe ngiye ekhaya ngingavotela izaphu but umqondisi engangena nje ekhethweni ngizovotela yena alinelisathi triple c Chamisa jete jete alisemdlalweni engingakwazi nokuthi lizowina nini alingeke angeke ngiyabheja akula Chamisa ongawina noma engawina but izama izoyala so akula lutho vele lilwenzayo kona ngapha ku triple c fumani ku triple c lo kwamatobhe lawo
Salibonani P7 njani hayi mina ngiyabingi ngegangeni inkosi ngalethulubi ukuphawulayo nje ukuthi hayi bantu ngiyakuzwa konke lokhu siyakhuluma siyakubamba lapha sibambela lapha sibambela but injongo esiyilayo sikhulumeni ukuthi bantu ake sikhipheni izano kuqala singakhiphi izano kuqala futhi ukuthi ngiyathemba ukuthi into yonke ezingabe izama ukuyilungisa sizayilunga izano ye sivima into yonke esibona ukuthi siyilungise izano
labona linjani labona ukuba sikhuluma sisimazwe nabanye amazwe nalo lapho bakhona labantu ilizwe labo lapho abahlezi khona balivotela bazowinela sibe siyavirivaya yithi emazweni abazivotelayo lati engasihambeni sevota ezweni lakithi sizivotele sonke nini kwabe loyodosala phandle loko ithi abantu kabayivota akuyevota akuyezeso ikhothe phandle sihambe nini siyevota sonkeni sizilingisele thina Abona, kya vota bani, evotela bani, votela wena, amuzivotela lawo. Amuzivotela lawo uzibungisela phoko. Nga wini kunye nga luzibungisela kodwa uvoti. Ungcono.
Ngibingelele emsakazweni Studio 7, ngibonge nje leli thuba lokulithola ukuthi nami ngeke ngiphonse itshe sivivanele. Nami nje ngibe nezwi engiliphakela umphakathi wakithi njengesizwe okhulumayo ngudiliza Hlongwane, ngilayit Johannesburg. Ngikhuluma maqondana nje nayo nezizalwane zeZimbabwe jikelele bonke abasekhaya nje ngokwepolitiki. Ukuthi kanti kungani bengafundi abantu bakithi ukuthi ukuthanda ipolitiki ngokuya kumarali nokuya emibuthaneni bakubona kubalulekile okudlula ukuthi umuntu aziyele mathupha nje ayobhalisela ukuvota abe siyongena ebhokisini eyedwa avota faka ku-ex wakhe la athanda khona kungani bethanda ukuyaxokozela kumarali lapho kunemicimbi nokubona kuphela kuma-TV lokhu akubaletheli lutho ngoba ekugcineni bayabulawa bayalimala akuboshwa muntu kuluza bona kulimala bona so imfuzo wokuya emaralini kahle kahle bakubona uyini kungani ipolitiki yakho nabengayifundi behlala minyaka yonke bagcwala kumarali kube neziphithiphithi bathelwe ngama-tear gas badutshulwe ngezinhlamvu basasazelwe ngezinja kodwa yilokho abakuthanda ukuya khona kakhulu kanti umahluko ekugcineni kabawuboni abajwayele ukuthi umuntu ayobhalisela ukuvota athi nje mhla wosuku lokuvota aye ebhokisini lakhe ayokhetha lokho akufunayo emaralini kwaba yini yilapho abacabanga ukuthi indlala phela khona yini ukuthi baholele ukudla njengenkukhu yilaba abacabanga khona ukuthi kuyophithizelwa nje baphiwe namadubu lawo nensaru lezo bese betholane emva kwalokhu ake sikhule siyisizwe sitshintshe ukwenza sitshintshe umqondo sitshintshe ukucabanga sitshintshe ukunyathela oyohlala njalo nje ulinyazwa into eyodwa uwumuntu kanti ukhube kanjani ngento eyodwa ungafundi ungumuntu ake siphaphame siyisizwe nje seZimbabwe sonke jikelele ngiyabonga
salibonani balandeli nabasakazi beStudio 7 beliqinisa lokhulumayo ijabiwa ekani khuluma seJohannesburg balaleli nani basakazi weStudio 7 kunendaba kamakhuphe eyamanje eyokuthi engcono ama-opposition party abambane ukuze akhiphe izana yebo siyayibona indaba kamamukhuphe masho kanjalo ukuthi ama-opposition babambane ukuze akhiphe izana kodwa kuzoba nemibuzo eyinye yokuthi kanti umamukhuphe eze exosha abe-MDC alliance ama-councillors e-MDC alliance laba abasepharlamente ebe-MDC alliance wayethi uyogcina kanjani ngani kodwa ke leso oshoyo lokho kusho mama ukhuphe kuyiqinisa elihle kuyinto enhle impela ukuthi makubanjwa nokukhiphe izano ngoba izano ngempela ngempela izimbabwe aba there are few abantu manje abafuna ukuthi izano ingabe lonke ibambelele lapho esihlalweni ngoba izano ibisele izimbabwe emuva singabantu bezimbabwe manje sigcwele amazwe wonke sixoshwa kuwonke amazwe ezimbabwe wonke amazwe nje asixosha safuneki iyurophu iasia afrika khona lana umakhelwane bethu bayasixosha konke sikhulunywa nje zimbabwe 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 ngendaba yezano singaphandle nje singaphandle ngendaba zezano ngempela ngabe kuthiwa na yebo lokhu mama ukhuphe mangabe eqinisile kwenzeke kanjalo ukukhishwe le izano ngoba izano isincindezele ngempela isibulele ngempela ukuthi bona bashumayela ivangeli lokuthi hey bona bangabantu bokuthula kodwa ukuthula kwakhona thina asikuboni sikubona ukuncindezela nje okudlulile okusabisayo okubuhlungu futhi ngempela akubanjwane impela ukukhishwe lezano eloku noma kuyiphi iphathi engabuza bandla kodwa ngaphandle kwezano ngaphandle kwezano abantu bezimbabwe abaningi bazovumelana nami ukuthi izano sesifed up ngayo mayisuke mayihambe asisayifuni noma ihamba ishone noma ingaze ihambe iyophela izano I don't think ukuthi kunomuntu ongayikhumbula ma izano ingaphuma lapha esihlalweni ngiyakutshela abantu bezimbabwe ngiyakutshela bonke babuyela ekhaya bonke izizwe leliyovuka ngenye indlela into ebambile lapho isikhonkwane esikhonkwane sabadakati yilo izano
salibonani basakazi Studio 7 labalaleli bonke sibonga inkulumo kamama uThokozani Khuphi siphinde siyisupport futhi ngenxa yokuthi liqiniso kakhulukazi omunye ofana lami ngisuke kudala ngisupport iMDC sahlangene sakhokhela ngobaba uChangirai so kwamanje bengasakwazi ukuthi yiphi bandla okumele ngisupport yiphi bandla okumele ngingasupport ngenxa yokuthi bengihleli phansi ngizama ukuhluza ngidingisisa ukuthi kuvele khona nkwalo kumele ngilandele liphi so ngenxa yokuthi bona masebestilo thina lathi sizagcina singasaqedisisi kodwa ukuhambana kwabo langokuhlangana kwabo kuyosenza ukuthi sibe namandla okuthi sinqobe kumbe sikhuphe izani phile siyabonga
sabonani basakazi ba Studio 7 abalaleli mina igama lami nguhlanhla ngizalwa esigodini le ejini yabe ngicela ukubonisa abantu bakithi ukuthi abafuna uChamisa ufuna ngabe bamlandela le bavotela khona le bahlale khona thina simfuna uChamisa emathebeleni ngoba lokhe wangenayo sikaze samuzwa ethinta into eyinkinga kithi vele ngoba senkingeni ekwesikhathi eside kakhulu since 1980 akaze sayithola inkululeko akaze sakuthola ukuphumula akaze samuzwa yena ekukhampeneni kwakhe ethinta lokho so ngamanye amazwi kusho ukuthi abantaba andaba bafuna ukuthi basifake enkingeni futhi so into ebengicela mina ukuthi abantu bakithi bakunazelele lokhu ukuthi bangasidonseli amanzi besingenisele amanzi endlini sivele siphakathi kwenkinga yethu ngizela kusibangilizwe kusibangilizwe lo thunyiwe abantu bakithi kumele bekunazelele lokuthi usibangilizwe uthunyiwe thunyiwe usibangilizwe kuzophazamisa inhlelo zabantu bemathebeleleni ngoba sebebona ukuthi babona ukuthi isimo asikho sihle sebeqala ukuvuka manje abantu emaqandeni so kuthunyiwe usibangilizwe ukuthi azophazamisa zena kumele bemnanzelele ngoba unkomo wazama la wazama khona wahluleka naye ngoba wayesefuna ukubusa ilizwe amazwe amabili ukuba ngabe wamele imathebelele ndiyathi ngabe kungcono naye usibangilizwe manje sefuna ukusidonsela inkinga futhi so abantu kumele belanzelele beze umuntu bayikhuluma ukuthi umuntu lo inhloso yakhe yini mayethi ufuna ukumela abantu njengomqondisi umqondisi uyabeka mpela kucace ukuthi kumele kwenzakaleni emathebeleleni kumele kukhululwa abantu emathebeleleni abantu bethole inkululeko sesisazalwayo thina ngikhuluma njengami ngaze ngaba sengizengaka siwazange ngakuthola ukuphumula azange ngayithola inkululeko kodwa bengibona baye besidla kamnandi thina sihlupheka so kumele sizame ukuthi silungiseleni emathebeleleni nje singafuni ukuthi siyedonswa eChamisa sithi bazosilungisela ngeke balunge labo Chamisa ngeke beze belunge impela abantu kumele sinanzelele ukuthi sifunane emhlabeni ngoba ngicabanga ukuthi uChamisa ngakhona ukuthi asilungisele ngoba ngikaze ngimuze kuthinta into eyinkinga kithi ngiyabonga
lawo bekungamazwi enu balaleli bethu welisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318
kwezemelika. Elimelika lithi umongameli Vladimir Putin wakwele Russia wayecabanga uthi uzangena kwele Ukraine santando ngesiphangiphangi, engazi ukuthi izizalwane zalelo lizwe zizimisele ukuzivikela lokuvikela ilizwe lazo. Ngeviki edluleyo umongameli Joe Biden esethula amazwi akhe omumo wesizwe iState of the Nation Address, wathi ukuhlasela ele Ukraine okwenziwa ngele Russia kwamanyanisa amazwe amaningi awomhlaba. Kunje ele Russia selibhomba indawana zonke kungakhathalekile lokuthi kuhlala abantu makhaza kumbe amabutho. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Isiphathamandla sebandla lezwano PF sithi umongameli Emmerson Mnangagwa wayevele engelahlelo lokuya eTsholotsho ngempelasonto. Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi inkokheli izakhethwa ngabasekeli bebandla, hatshi ngenye inkokheli. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.